sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba unobhala kamongameli ukuba siba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye.
Even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they're directly linked to the president.
Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhlazi ku-1 ngenyanga ezayo.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bebhatheka kilo, kodwa nxa seluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo, endaweni zokukhonza, lezinye zonke indawo zelizwe jikelele.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngusiba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye. Urushwaya ngumzala kaMnangagwa njalo enguyise kankosazana Henrietta Rushwaya osanda esulelwa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide okungekho emthethweni. Indodana kaMnangagwa uDavid lomzukulu wakhe uTongai bakuhulumende kunye labangane bakhe osekudale inkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babeduze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama-first beneficiaries awumbuso. Okungangokuthi akudingakali kakhulu, bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube kuthi sekuyibo njalo ababebeqoka ukuthi bangene kwama-positions, ikakhulukazi ama-positions lawa akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni, ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiwo ophethe ilizwe, ingakho bese bangabantu ukuthi ama first beneficiaries awumbuso. Kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babe bangene kuma position la, sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abengenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumbabangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwana wakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube lento efanayo njengalokhu esikubonayo kholoko esikhuluma ngako kathesi, kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo, ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto bayazikhangela bazikhangele besuka lazo emuva. Ngikhuluma ngobuholi, babe sebefunda lokho okwenziwe ngama predecessors yabo, bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathesi bengakwenza njalo. Esazi ukuthi kona inxa ukuthi mhlawumbe yasithi inxa kuyi company ukubusa kwe company lokubusa kwelizwe ngibona ngathi kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba inxa kuyi company icompany usungathi mhlawumbe usungafaka abanye abantu mhlawumbe senzele ukuthi mhlawumbe inxa ungathembi abantu osebenzana labo ngoba sithi maybe laba ohlobane labo bebanga abengenza ukuthi abengenza ukuthi usebenze kuhle labo kodwa ke nxa sesikhangela into yelizwe ngoba ilizwe nxa usuvela wathi usungumthungameli usungumkhokheli welizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njalo kodwa kwesofana ukuthi utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma-positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi
manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomunye uhulumende omutsha asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani
njengoba njilo wabugande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu elibaproducerayo from ama-universities okungangokuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma-positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba-directly related kuye ngoba lokuyana kuyabese kuyile infringement njalo kuyabese kule kuyasekulokuphambana kwamakomiti okuyabese kusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezayenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango Dube ocubungula izombusazwe. Umanisipala wakobulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo kusiya phela mhla ka-7. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abahlali bekhala ngokuthi sokugcwele ingcekeza ndawana yonke kobulawayo. Umeya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard ubambane lezisebenzi zenye inkampani ngomgqibelo bedobha izibi okungumzekeliso athi kumele ulandelwe izakhamizi. Kumbiko wawethule izolo umanisipala ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lwabo lolu abalubiza ngokuthi yi-spring cleaning campaign ukuze idolobho lihlanzeke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa seliqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqhatheka kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi sithanyela, sithi cwi sidobha izibi. Kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndethemba nxa siya khona sihambele abantwana bona abancane bezikole abo baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzele ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi. Ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuliqiniswe ukuthi izibi lezo azizibuyeli, izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakobulawayo. Kuyikho-ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo lolu zabe kusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena kathi esikhona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobuthapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue uyenanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana, uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathi esungangena sebetshayise bona abana abantu ukhale istarta sensana u-5th Avenue uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsho abantu abanxa bechayisa baphonga ukuchayisa bechiya izibi khona phana, bechiya amatshe khona phana, kuyinto engalunganga. Sukela futhi singene nje ezitarajeni, uthola kukhona abantu abalele ezitarajeni. Abantu laba bavele kwezindawo, abangahlali kobulawa bavele kwezindawo. Abanye abantu bevela kwale emashonaland, abanye bevela kwale emaswingo, abanye bevela emidlands, bebuya khona aba bezothengisa izinto abazithengisayo. Ngenxa yokuthi izinto zabo athi bezithengisa zisaphelanga, abasabuyeli emzini yabo, abasagada amabhasi buya abavela khona. Sebelale ezitarajeni, umuntu uzathengisa insuku ezimbili ezintathu ukuze kuphele konke lokhu. Eqhubeka khona beleyo engcolisa idorobho lakobulawa. So thina sithi asifake namakhanda ndawonye njengezakhamisi, sifundisane, sikhuzane. Kungabi lo muntu olahla izibe bese sithuma siphala lamapolisa abancethe kakhulu kakhulu eCentral Business District ukuthi abantu laba lale Staraden babangavunyelwa bangalale Staraden kuyibo abafaka ingcekeze enkulu lapha eDrobheni babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda bayangena emkotweni khonapho lengiceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda kwangona kuyingozi empilweni zabanqaba idorobho kuyalingcolisa. Soke sithi njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni, iziba zingene emabhibhini ukwenzela ukuthi zibe zothatha khonaphana. Singambona lo okwenzayo, asifundeni ukukhuzana. Singameli kuphela ukuthi umasipala uzakhuza, umasipala wakhona yithi asikhuzaneni. Idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka, njalo kuyenzala ubana lidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona. Akulaa muntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo. So ke izakhamizi ithi singazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni.
Loke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ecingweni ekhona le kweBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lelizweni lonke jikelele. Intatheli izindaba yeStudio 7 uTobias Mudzingwa usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela, hathi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikhali othandana lomunye wesilisa.
Ngile minyaka eyi-24 indaba yami ngiqalisela bedleni, ngikhule nginemizi etshiyene labanye, siza ngifuna abantu bele esilisa. Kasi zathu sokuthi ngazenza kodwa ngumuntu ozele enjalo even ngami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi insuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungaziwa ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana, kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa uhamba emgwaqweni sikhululekile. Loba nje besakhona balokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana, angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayi tharazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
Uthanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso seGirls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Unkosikazi Virginia Magigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izidaba nezikhona ende ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abatha sokungathiwa bathatheka ngakho kakhulu nongikwami ukuthi ngumKristu. So utabana angibusapoti so ngathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi khona uthanda izinto azienzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto azenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba, e-Development and Cooperation, ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini, 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usevimbe iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye kwamanye amazwe ngaphandle kokuthi ingihambo zazo ziphathelane lentuthuko yelizwe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala osehleze esitokisini okwedlula umnyaka engathoniswanga walelwe ukucitshelwa icala lakhe lokutshotshozela udlakela izolo ngumantshi weHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakazi yeStudio 7 kunye nabalaleli okhuluma ngunyathi silobele CS ngidinga iphawule lapha kule ndaba yezidakane. Mina ngokwami nje angiyisapoti nje mayefuna ukuthi inani lezidakane liyakhuphukela izweni. Nje mina ngokwami nje ngithi hhayi kube kuya ngamahulumende nje kube yayivala le nto nje bephume kwamanye amazwe mhlawumbe bafuna ukwenza le nto yabo. Ngoba thina sathi sikhula vele sakhula singazi ukuthi kuthiwa kulo mfana othandana nomfana or kule ntombi ethandana nentombazane. Into nje esiqala ukuyibonela khona lapha kahle kahle eSouth Africa, kodwa usho ukuthi masiqala ukwanda nangapho ekhaya eZimbabwe, hhayi usho ukuthi into enzima impela le. Uhulumende nje thina bazama ukuyithathela inyathelo, kumbe abahlali bendaweni nabo bazama ukuyisukumela le nto ingaqhubeki. Ngoba kunjenje umzali maye kuzalile yabe bhekele abazukulu from kuwe, kodwa uzobathatha ma ungabona uzothandana nomunye umfana or intombi athandana nenye intombazane. Isizwe sikhulisa kanjani isizwe sakini ungumuntu wesilisa uthandana nomunye umfana? Ngithi nje ngibambe lapho nje, kodwa uhulumeni azame impela nje ukuthi hayi aqinise amasokisi nje lapha, anyuse amasokisi aqinise iy'ntambo mpela. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Hhayi siyamuzwa uWalter Mbongolo lo ocubungulezo wombusazwe uthi yena uChamisa wadliwa ngumonzo ngu-Congress bedinga isikhundla sika-General Secretary. Ukhuluma amanga uChamisa wayewinile kumonzore lapha, uthwangirayi nguye ayenza ukuthi umonzore thathele siyana sikhunda ngenxa yokuthi wayekwazi ukuthi uChamisa mfuna abe ngubani. So thina kasifuni abantu abakhuluma amanga, sithanda ukuthi abantu befakaze iqiniso ku-Studio 7. Ngiyafana nalabantu ababesithi bona umama Makhube wakwasebenza i-tribalism ukuthi ephume e-Cattle Park, babefakaza amanga okuzwa ku-social media bengabuzanga ibandleni ukuthi bezemkhiphe. Kathe sekukhuluma umama Makhube ukuthi kezwa kuthi angazi ukuthi bathini. Akumelanga lingamadoda likhuluma amanga. Kathe sithi wena i-CCC yesabukwenza ama-structures ukuthi uChamisa ngokuzodliwa. UChamisa edliwa mbani? UChamisa uyathandwa ngabantu, uyafuna kawufuni, and vele la ma-structures angona wafuna wona lawo uzowabona ezulwini. Akula ma-structures azayenziwa ku-tribalism. ushukusi kanti funa ama structures andina sidla abantu abala ama structures abanye vele abazuzanga yena ukansila bela ama structures vele abantu abakwazi ama structures ngawani sinje asikwazi vele ukuthi uncedo la ama structures ngolwani mina ngwazi singathi siyavota ngevote elichamisa lo MP we triple C lo council okunenga ngudingi sibanenge singakudingiyo khona lokho ubuza izana uPF yakwazi ukuthi yadliwa yikubona ihlukumeza abantu kabuhlungu kangaka ngemva kokhetho ibuhlungu ukuthi yadliwa ngabantu buzizekho ukuthi yathola njani 103.6% uyekele ukukhuluma amanga lapha kuyina ama structures sina siya even nxa i friends e elections singena ama structures izana yisid
kuyashelela hayi lami ke ngiphosela ijikayo siyakhala sonke ekukhaleni kwethu ikuhlaziya ukuthi siqondise lapho kutsheke khona nami ngiqondise uhlupho lunazo esinalo lunye emazweni ethe Africa silohlupho lulodo ukuthiwa ukuthi sifuna abantu bafuna ukukhokhela bengafuni ukukhokhelwa yilo uhlupho lukhona ngisho ngokuthi eZimbabwe ngithe Africa there are very few countries lapho abafuna khona ukuthi abantu abafuna ukukhethwa bekhokhele hayi khona ukuzikhetha ukuthi wena ufuna ukukhokhela so ma wena ungafuna ukukhokhela kodwa wena ufuna ukukhokhela abanye uzahlala unamaphutha amaningi maze mbuya ngakithi kithi sile problem mpela enkulu kakhulu eZimbabwe ngoba ama leaders agcina khona lapha nanyakana sindibhuzwe 198 ukuba la leaders ayengama leaders afuna ukukhokhela akhethwa ngabantu ukuthi bekhokhela ungabona umuntu ekhokhela abefuna kuyahlala yedwa ahlale lamakhiwa kodwa sithi amakhiwa wrong kodwa umbone siyahlala kuma suburb engafuni lokuthi esondele eduze labantu kodwa umbone sehamba egadwe ngama-podcast ngawo-27 uyesaba nabantu abakufaka esikhundleni ngoba ufake laba bantu ngiyakhumbula mina ukuthi manisithi ngakhangela mpela abantu abaningi ama-leaders ukhawunda wawuzumtola ethwele emasimini umuntu egebha umtolela egebha lo mbaba unkomo la wakuzama khonokho kodwa kasethole ukuthi no laba ama-dictators vela asafuni lokuthi akwenze khonokho ngoba bebona ukuthi uthandwa ngabantu yeyi kwafa akwasala amasela kwafa ababusi siyabonga thank you
sanibonani sanibonani kustudio 7 bona ubunisayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwethu singawona la ama-elections asanda kwedlula hhayi selidumele edlula mnankagwa kuthiwa nguye sewinile uchamisa usegoqa izandla uthi into yonke izolungiswa yisadidi lanxa kule tangible evidence ebonisayo ukuthi icala leli angaliwina ama-voters roll ebengekho right ini yonke into nje ibingekho right ukuthi naye azame omnye umzamo ukuthi ayekhoda avikele ivoti labantu akasenaso leso sikhathi right so kumele ukuthi abantu manje bathembele emuntwini ongenani nabo naswaye ngangithi mina ochamisa laba bangama-opposition emini phakathi kwebusuku bayizanu PF pyuzanu PF ngoba angeke ukuthi uwumuntu phezu kwento engaka ungathathi action ithi u-action uzayithathelwa ngabanye abantu hayi hhayi bengadlali ngabantu and abantu basemadibheleni basezodonsa nzima ngakho lokho akwenzayo ushamisa kuma-road block bayasikhulumisiyona emaklinika bayasikhulumisiyona kuma omafairs bayasikhulumisiyona abantu bemadibheleni yibo azadonsa nzima ngoba bazobe befostelwa ukukhuluma isishona ngenkani bayaganga babadelelile bangabavoteli
bonani salubona studio 7 okokuqala ngithanda ukuthi sibonge laphana ku-Victoria Falls kusodolobho indlela abayibambe ngayo amakhansila angavumanga ukuthi akhethelwe kodwa wona azikhethele umuntu amfunayo kuhle lokhuyana akwenzileyo ukuthi ngayo nakobulawayo kuvele kube bazikhethela kobulawayo ngabe nakho siyajabula futhi kakhulu kodwa nako umvusele omnye umoyo engawutholi kahle ukuthi lawo mantombazane ngimuzwe ekhuluma njengamanje lokuthi unolwazi othi yena uthanda amaya amantombazane ukuthi into naleyi kuyinto e-right kathi why singaqali sibona amadonki enduna vele sithanda amaduna wodwa le nkomo sibone ezinsikazi zithandana zizodwa ngale kathi abantu kusokungena moya bani ayikho indaba enjalo le vele yidoti idoti angeke kuze kuthiwe amalungelo omuntu abantu bengatshaywa abantu bayekela ukulungisa amalungelo abantu ekutshayeni abantu lapha besenzani yini isito yabani umfana kufanele ukuthi akhule abe yijaha thatha umfazi abe nomuzi kuzala abantwana akhulisa isizwe sabo kubo izitabani zona zikhulisa isizwe sanga joni izitabani ababusayo babona bemakhanda bengathasa akasebenze ngenye imini sengasijwayeli kabi la
studio 7 siyabonga umsebenzi ngene labalaleli bomsakazo wenu studio 7 ngithanda ukudana kakhulu ngokuthi izanu PF sizimisele ngempela ukuthi izijeltiwini ukhetho bathi baqhubeka bafaka cabinet bayemazweni bafike bekhulume bengamamelwanga umuntu lapho kunyiwe khubeze izanu bangama president bawinile bengaba president ezanu so umbuzo wami sekutheni ye obelieve gawo besijeti yipi umkhombandlela abazawenza bowenzela ingane zethu ngoba isikofisi sabo siyadula oqala imisebenzi ayikho kulesomiso njengamanzi indlala izoba ikhona izula ngeline kakhulu lonyaka kuyini into abazoyenza ukuthi ingane zethu zilale zidlile silale sidlile eZimbabwe ngaphandle into abazosenzela abantu besikhandele ipassport kuphela ingane zegcwala ipassport office zonke zibaleka ziyefuna umsebenzi eBotswana Zambia South Africa ezinye ziyefela kulimpompo ezinye ziyochiswa ngamathako South Africa ziwe ezikafuleni kuboTswana yilo lizwe lelo abalifuna ulibamba ngenkani abantu bezana ukuthi sifuna ukuthi siphathe idonki iziphuma impondo okuhlutshekiwe kunje yikho nje abasithembisa khona ngoba emgwaqo sisakhuluma kwezibhedlela sisakhuluma ngoba kubahlulile sisakhulumela ukuthi ukudla kuyophuma kuphi abasiphendi abantu bezana siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi uhulumende welemelika avalwe ngoba kungavunyelwananga ekusayina ezinye zenhlelo zikahulumende. Uhulumende engavalwa ezinye izisebenzi zakhe ezibalisa abakubutho abasoze baye emsebenzini kumbe khona ukuthola iholo. Kolunye udaba lwezemelika, imota zohlobo lwamatank ezempini ezithiwa ngama-Abraham ezaphiwa amabutho akwele Ukraine nguhulumende welemelika zize zafika izolo kwele Ukraine. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Ukraine eqhubeka ekhulula izigaba ezazisezithunjwe ngamabutho akwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbonangani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela. Aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground. So ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile. Kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona. Mbonangani le Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha. Kodwa mina ngombono wami ngibonangani vele khona ukuthi impi leyo ibe khona kuze kudlule umnyaka. Kimi kuyatshengisa ukuthi le Russia liyehlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathatha isikhathi eside nxa ukuthi le Russia laliwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananza ukuthi le Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade adesebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho ebesabancedisa yini ukuthi lokho ebencedisa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbonangani Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impi le kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le Russia kukhona okuhleli ngakwenziwa.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se New York.
Hey. Manai. Waze. Zwan. Konja njanga window mthoba. Konja njanga window mthoba. Zwan. Konja njanga window mthoba. Zwan. Konja njanga window mthoba. Manai. Konja njanga window mthoba. Zwa, konja njanga window mthova. Zwa, konja njanga window mthova. Zwa, konja njanga window mthova. Zwa, batengu lova, uchara skela kutwana mshanya lova.
uyazi ngilisentene ya uthiki miyena akalanda buzonlobola asasekile thingi yaxombola ngikuthapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengecoca cola ingabala ngapha njengamabire enqola ngkhonja njengawindo amthova eh khonja njengawindo amthova zwa khonja njengawindo amthova zwa khonja njengawindo amthova manai khonja njengawindo amthova zwa khonja njengawindo amthova zwa khonja njengawindo amthova zwa khonja njengawindo amthova zwa
Mina sofare ingoma kama 99 isidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sithi chazi inhloko zendaba ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sika Mongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngumabhalane ka Mongameli le cabinet kudanisa abanye Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.